lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokukhombisa. Siyabona ukuthi-ke kulamantombazana ongani azikhombisela amajaha kulezi nsuku, hambe lokudala kwakusenzakala yini lokhu? Sixoxelo nkosazana Sikathele Nyathi uMamdluli ngodaba lolu. Kudala phela kwakuvele kuzila ukuthi uzokuthiwa-ke intombazana iyakukhombisa ijaha, kuyini osokuguqukile sokwenza ukuthi amantombazana akwenze khonokho?
Kudala bekusenzakala ukuthi intombi ikhombise ijaha, ikuthi-ke bekwenza ngendlela ebesingayinanzeleli. Kudala umntwana oyinkazana besinxa esebonakala ukuthi sekhulile kakhulu, abadala bebona ukuthi akakwanisi ukuthi ethole ijaha elingamthola, or akula jaha elibonakala elingamthola, bebekhombisela umfana bamtshela ukuthi hambe ekhombisa intombi yakobani. Umuntu omdala ahambe yena ekhombisa inkazana, ahlanganise inkazana lejaha. Uyabona ukuthi kube kukhona la semandulo, but bekungasontombi ebiziza, kodwa abadala bebekwanisa ukubona ukuthi intombi leyo iyalidinga ijaha, bese beyidingela itshe inkazana leyo. Layo ibisitshelwa ukuthi khomba ubani, ubani lo layo abesetshela ukuthi khombisa ubani. Uyayibona ukuthi ivele ikhona lapho ukutheni intombi yakwanisa ukuzikhombisa, kusho ukuthi bekungenzeka ukuthi nxa ngifuna ijaha ngitshele omunye umuntu omdala ukuthi ijaha lilangiyalithanda, because layo bekwanisa ukubuya kimafika athi ungamthanda yini uzibani, ngithi ye amba sekuumkhombisa yini.
Kuwa phambili ubona ngazane kuza kubanjwa njani odaba olunje, njalo wona ngokwakho khonapho kambe ungakwenza yini ukuthi ukhombise ijaha?
Into esikhona yikuthi lezi nsuku angazi kumbe asisathemba abantu abadala esakhelane labo, angikwazi. So kune-social media, yabelokhu ngisenda amapicture, ngisenda amapicture, beze begcine la bebona ukuthi hayi kutho ukuthi ngezinye indlela ngiyakhombisa. But izolo sibili ade kukhona okuinto lokhu, but bekubanjwa ngenye indlela. Umuntu omdala ongumakhelwane kumbe esontweni orongaphi ubebuya kimi afika athi khawuthanda umntanami yini, like mina angakhonjiswa ngomunye umama engikhonjisela umntanakhe. Unfortunately anzange ngimthande umntanakhe, but umama lo wayebuyile kimi esithi awuthandi yini umntanami. Lamanje basabuya kimi abanye bezicela ukuthi angithandi yini abantu ababo ukuthi ngibe ngumalukazana wabo. Mangingathi ngiyamthanda yimi phela esengikhombisa umfana, uyayibona. I'm sure izele ibamba njalo.
Omunye njalo esikhokelaye umnumzana Inkululeko Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu.
Emandulo bekusethusa kakhulu ukuthi intombazana ikhanye ikhombisa umfana, ibimkhombisa ngezenzo. Kodwa manje ngesimo sesikuso akusavumi phela ukuthi intombazana inayihlali nje ithi hayi cha ngilinde umfana, ngoba manje isikhathi samanje sesiphila kweza ngokweze technology. So ukuthi manje uthi wena hayi cha ngizalinda umfana aze angibone, baza kudlula phela. So kumele manje uzikhulumele, ngoba ungakhangela manje vele khona ekukhonjisaneni manje akuseki ukukhombisana emsakazi manje. So kuyikucela i-phone number, wacela i-phone number wayiphiwa, usukhonjiwe kompana, akuseko lokho kuthiwa ngiyakuthanda kumbe njani. Hayi manje sucela i-phone number khonapho usukhonjiwe nje, usubona ukuthi vele kuthi mizi khona ukukhombisana into engasekho. La majaha lathi amajaha nje asisakhombisi sidalo, ma ungabiza umfana nje omncane nje osakhula umbuzo ukuthi ukukhombiswa yikwenzani, akakwazi vele. Ngitsho lokuthi intombazane iqala ithwani kakwazi, into oyaziyo ukucela i-phone number kuphela. So nje into ukuthi ayikukhombisana into engasekho. So amantombazana nabona selilungile nje ukuthi asikhombise nje vele, ngoba phela engahlala etalinde ukukhonjiswa, akhonjiswa ngobani? Ibaphi lawo majakazi abakhombisa akwazi ukukhombisa? Ayisekho phela intombazana manje ukuthi uzayimisa uyethula umgomo iqunte ihlamvu njengakunjeyasemandulo.
Ngambe lina likubona njani konke lokhu zulukandaba? Namhlanje-ke besixoxa lo nkosazana Sikathele Nyathi kanye lo mnumzana Nkululeko Mathe. Hhayi-ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wena, owangusenziwe wandlozi.